sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukelayo ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje eZimbabwe namhlanje linanze iKefu le Unity Day. Umangameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu kubana amanyane njalo asebenzele ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Abekansile yakobulawayo bamanyene labenkampani yelinda izimota enzikini yedolobho e-10D3 Investment bahle bathatha leli thuba lekhefu ele Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo we-rumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. EZimbabwe namhlanje linanze iKefu ele Unity Day umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu kubana amanyane njalo asebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Kodwa abanye bathi isivumelwano eseUnity Accord esadala ukubana kusungulwe leli kefu asisatsho lutho ebantwini abaningi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Usuku lweUnity Day lwasungulwa ngomnyaka ka-1987 ngemva kokuba umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Joshua Nkomo elobelane isivumelwano lowayeyinhloko kahulumende njalo ekhokhela ibandla leZANU-PF umnumzana Robert Mugabe. Lesi yiso isivumelwano esamisa ukubulawa mahlayana kwabantu emhlubulweni owemathebeleland laseMidlands libutho likaMgabe ele-5th Brigade. Lokho kwamanyanisa ibandla le-PF saphu leZANU-PF uNkomo wangena kuhulumende kaMgabe. Embikweni awethule enkundleni ye-X namuhla umongameli Mnangagwa uthe abantu beZimbabwe kumele baqakathekise ukubambana okwasungulwa uMgabe loNkomo njalo basebenze ndawonye ukuze bathuthukise ilizwe labo.
The historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous and empowered society.
Kodwa abanye bathi akula kubambana okukhona eZimbabwe njalo bathi isivumelwano seUnity Accord asiselamkantsho ngoba uhulumende akasiqakathekisi. Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi alusatsho lutho usuku lweUnity Day emhlubulweni weMandebeleni.
Lamhlanje lilanga leUnity Day umhlaka 22 December, kodwa ke iUnity Day kayisatsho lutho ikakhulu kithi abantu bomhlubulo lo esindebeleni ngoba silokhe sithwaliswe nzima kulokho kungela development eyenzakala eMadebeleland. I-Unity Day ibizasebenza nga konke okwavunyelwanayo ke ngesikhathi isayinwa kuyafezeka lathi ngapha sibanje njengabantu abaseZimbabwe, hatshi lokho esikubona kusenzakala kathesi. Yikho-ke hhayi ize leze kwamanje i-Unity Day.
Kodwa ukhansila webandla leZANU-PF kobulawayo unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi liqakathekile kakhulu leli langa njalo abantu kumele baqhubeke bebambene.
Ngiphuma kubandla leZANU-PF, umbono wami ne-Unity Day ukuthi abantu kumele bebambane, senzeni into wani, simanyene sihlangene despite umhlobo ukuthi umuntu ngumhlobo bani. kumele senze into ngani ukwenzela ukuthi into yethu iphumelele sibe ngqubekela phambili.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi ilanga le Unity Day liyabathunuka njalo libakhumbuza umbhuqazi wegugurawundi wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 emathebeleland lasemiglands.
Thina-ke njengezaphu ilanga lanamhlanje u-22 December ayisilo langa lokujabula, lilanga elibuhlungu kakhulu. Esakubonayo njengezaphu yikugongodwa kwamabutho kazaphu iZipra, yikuzingelwa kwabalandeli bezaphu, yikuzingelwa kwezinkokheli zezaphu. Akula lutho olungasenza sijabule ngoba igugurawundi yona ngokwayo kayimanga, ilokhe ikhona iyaphila.
Ilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Swithen Chirodza yena uthi umbuso kahulumende omubi wenza ilanga le-Unity Day lilahlekelwe luhlonzi.
U-22 Mpalakazi 1987 uyisikhumbuzo sombhuqazwe lapho okanyongolo wasayina amaphepha kuyindlela eyokuvikela ukuchitheka kwegazi. Abantu bakamthwakazi basebethwele nzima. Umgabe labalandeli bakhe umnangagwa labanye kuZANU-PF behluleka nje ukwaqeda amaNdebele, kodwa injongo yayingeyokuthi wonke muntu ongasapoti ZANU, umuntu nje okhuluma ulimi lwesiNdebele angabi khona emhlabeni, iyo yayinjongo yangikhona.
Umongameli Mnangagwa uphe izinduna lenkokheli yosiko umlando wokukhulumisana loZulu ukuze kulungisiswe udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kodwa abanye bathi imizamo yakhe izaphelela emoyeni njengezithukuthuku zenja ngoba akaluphathi kuhle lolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwabulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Abe kansili yakobulawayo bemanyenela benkampani elinda izimota enzingini yedolobho eye 23 Investment bahle bathatha ithuba lekhefu ele-Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye kobulawayo bananze usuku lwe-Unity Day ngokuphiwa izipho zekhisimusi yinkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye 23 Investment ezibiza inkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu amadola awemelika, esipha isipho sokudla kuzakhamizi eziyinkulungwane eyodwa. Umqondisi we-TTI umnumzana Lizwe Mabuza uthe uza kuya kupha abasemaphandleni isipho esifanayo.
Ilokishi ngelokishi liyathola izipho ezingu-100 kuhlangene konke i-donation esiyenze lapha kobulawayo i-$23,000. Kanti isipho ngesipho kulempuphu, kule 2 kg tukela, kule 2 kg rice, kule 2 kg flour, kule 2 kg itswayi, kube sokusiba lama-chunks, kube le 1 kg ye-beans, kube le sinkwa njalo.
Umsekeli kameya kudolobho lakobulawayo uKhansela Edwin Ndlovu ubonge isipho esivele kwinkampani ye-TTI ethi njengekhansili bebengeke benelise ukupha okuhle kangaka.
Zakukhulu ukuthi ngiphiwe leli thuba ukuthi lamhlanje ngibe ngilapha sizoyamukelisa izakhamizi zethu okuncane khona lokho ezizakuthola, ukuthi njengoba sisiya kwi-festive season, sisiya kukhisimusi, labo bahambe belokuthokoza babe labazakuthola okuncane. Ufundisa uthilo lapho ukuthi lo Nkulunkulu kuyamthokozisa khona lokho. Kuqakathekile nje ukuthi ngelanga elilodwa nje kube lo muntu ozafaka ismile efesini yakhe. Kuqakatheke kuyisibusiso esikhulu sona leso. So siyabonga kakhulu ke abe-TTI abayibo abasiqoqele lezi zipho ukuthi sibe lazo lapha. Abaningi i-TTI siyazi ngokuthi siyabe siklentshe edolobheni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Simon Mbiba ohlala e-Barberfield ku-204 ubonga ukukhunjulwa.
Basikhumbule sivimama sizaba lekhisimusi lathi labazulu bazatopho wamachansa lakho, hhayi sizafaka ezinditshile.
Unkosikazi Elise Ngwenya uthi uyabonga uthole impahla evele iqhakathekile emakhaya.
Namhla ngithola ama basics lafunakala ekhaya, imuntu eziphilisa abantu ekhaya.
Ikhansili yakobulawayo imanyane lamankampani ahlukeneyo edolobheni leli aseqalile ukutholisa abantu ikakhulu abaswelayo izipho zekhisimusi. Namhlanje imanyane lenkampani ye-TTI ukwabela izakhamizi zelobhengula emzilikazi, entumbane, emakhandeni luveve, emagwegwe, ephumula, empophoma, echabalala, enkulumane lakuma eastern areas abayinkulungwane eyodwa ukudla kwekhisimusi. Ngimele umsakazo westudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibutho ele Israel liqinise ukuhlasela kwalo eGaza namhlanje ngesikhathi inkulumo zokumiswa kwempi phakathi kwele Israel leHamas ziqhubekela phambili, njalo abaseGaza sebebhekane lodubo olukhulu lokuselakala kokudla, amanzi lemithi yokwelapha labo abalimeleyo. Abahlala eGaza babike ukubana kube lokuqiniswa kokuphoswa kwamabhomba enyakatho yeGaza. Ibutho le-Israel litshele abahlala e-Albero ezinye indawo eziseduza laleli dolobho ukubana babalekele ezansi, okutshengisela ukubana lilakho ukuthumela amabutho azahlasela kuleli dolobho. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiyamazi luthi abantu basePalestina abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulewe kulimpi eyaqala kulandela ukuhlasela kweHamas kwele Israel okwabulalisa abantu abafika inkulungwane lamakhulu amabili, njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamashumi amane. Kubikwa kulabo esiPalestina abafika phose amakhulu amane 390 ababulewe kumalanga amabili edluleyo. Ukuhlaziya loludaba uDaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibhejulikazulu.
Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, ikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Khangela indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje, kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yokubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Njengoba ngitshilo, ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane, akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibothiswayo. Kodwa uma kuyukuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkoni yaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, ngoba imvini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwane esihlezi. But abantu ngabakankulunkulu, bonke abantu balelungelo lokuphila. Ngakula mhlobo yi-1 olelungelo lokuphila. Siyakwazi ukuthi emandebeleni khonapho abantu baqedwa ngegugurawundi ngomuntu welenjongo yokuqeda umhlobo othize. So khonoko sithi akungenzakali kuloba ngubani olohlo ombalathize okhuluma ulimithize singabantu bakamlimo sonke kufuze sithandane.
Umnumzana Mbusofu Zwayo ngolela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu limuzwe ixoxa lapho lo Taboka Ncube owe-Studio 7 ecingweni. Abalimi elizweni jikelele bakhuthazwa ukubana bahlanyele masinya emasimini asephendulwe lasemagodini wohlelo lokulima olukagajompo. Lenkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalile ukuna, njalo abalimi bekhuthazwa njalo ukuhlanyela izilimo ezilakho ukuvuthwa amasinya ezinjengamabele ngoba izulu langkhona lingathenjwa ukubana lizakuna okwesikhathi eside. Uthabo Kancube we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa ngalolu daba lomqondisi wohlangothi olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuvamile balimi ukuthi ngeminyaka le ebizwa kuthiwe yi-El Nino, okuyabe kukhangelelwe ukuthi izulu liyabe lisiba lilutshwana kumbe libe yilokho esikujwayeleyo, ukuthi ukuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi sokuthi i-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho, kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amaningi, kungaba semasimini, kungaba semadlelweni, okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibila amanzi nxa kuyindawo ema amanzi. Ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi nanzelela isimo sensimu yakho. Okokuqala, simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela, kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphangi ukugeleza amanzi adabula insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapho esikhona, ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile sokuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungiswe kuhle umgelo uyakwenza lokho.
Lo ke ngumqondisi wehlangothi olwekulima olwe-Agritex esabelweni seMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwabasanda kusixhuma, singumsakazo owe-Studio 7 eye-Voice of America esakaza ise-Washington DC.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
sifisela ikhisimusi enhle okwamanje ke othi sizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ngithanda ukubingelela abasakazi nabalaleli baka Studio 7 ngithi nibahle lonke. Igama lami ngudumezweni Nkiwane, ngidabuka esigabeni saselowagwelo Chief Bunina. Ngibingelela izihlobo nabangani, ngibuye futhi ngibingelele izinduna nabosabhuku namakhansila nezakhamizi zakithi elowagwelo mishini. Ngibafisela ikhisimusi enhle nomnyaka omuhle. Ngibingelele abafundisi bakithi nama teachers ezikolo zelowagwelo eMkopa eVungu secondary. Ngiyalibingelela lonke, ngithi umnyaka omusha nonke. Bese ngibingelela abasakazi bonke beStudio 7, ngithi umsebenzi omuhle liwenzayo uNkulunkulu aliphathise. Sengibingelela njalo imuli yami yonke, sengifisela nesizwe sonke saseZimbabwe inhlala kahle.
Umsakazi wami ngibingelele okhulumayo ngoDube uCosmas endaweni yaseAlexander, abangaziyo bangazi ngokuthi uDupsi kumbe umfundisi. Ngibingelela izihlobo zami, umama, ubaba, odadewethu endaweni yaseTsholotsho komsigane ekhaya. Ngibuye ngibingelela abangani lezihlobo kizo zonke izindawo lapho elikhona. Ngisithi Merry Christmas and a Happy New Year. Okwalo nyaka kasivumenini, kasithi nisokwenzakele. Inkosi libusise lonke kuzindawo zonke zelizwe.
Sanibonani, sanibonani nonke ngezindawo ngezindawo. Ngithanda ukubingelela imuli yakwethu endaweni yaseNdlovu eVictoria Falls eBH9. Imuli ekhona yakomadakwa yonke, imuli yaseBH11 yakompala yonke leBH29. Lo mama onzalayo osemganini ngobulawayo uMandlovu. Ngithi sanibonani, Happy Christmas lonke. Nibe namaholiday amahle. Ngiyanithanda nonke ngezindawo ngezindawo. UNkulunkulu anigcine nonke, nibe kahle. Amen.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina igama nguMandla Nkosi Nkomo, bangibiza ngokuthi nguMagubani. Ngithanda ukubingelela unkosikazi wami engimthanda kakhulu, uMedelina Nyathi, otholakala e-Irisville Village 8 ngaseSigodini. Ngibingelele yonke imuli yakonkomo, imuli yakosiphepha, imuli yakosidanya, imuli yakomanzini. Ngithi happy, happy, happy Christmas. Ngibe sengisithi la kuStudio 7 longa baka Studio 7, abalaleli baka Studio 7, ngithi Happy Christmas lonke. Ngiyabonga, sibe le holiday liphephile.
Yeyo Nkosi khona lona uthwala indoda lo okhulumayo. Thanda ukubingelela kakhulu kumndeni wami wonke, umndeni wami wonke. Ngiyabingelela kakhulu, ngiyawuthanda wonke umndeni wami. Ya, uthwala indoda lo okhulumayo la Studio 7. Ngithi happy Christmas and happy new year. Enjoy nje, libe mnandi nonke, libe mnandi nonke umndeni wami nonke, ngithanda nonke. Haleluya.
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, umsebenzi uphokile.
Kuhlelo Waza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo owerumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle. Lona eselethu le idlalade lalo lesibili elilesihloko esithi umuzi onethayo. Nangu umkhokheli waleli qembu exoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Na si jala, na si jala.
uchorocho wodry isigodi emculeni i-albhamu yethu lesibili leli esize nalo singama-elephant amahle hamba lomfowethu umphaleni ufokabhuka imlanda yena ngiphasco stendel egasi yegariya
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
umculo wethu utholakala kithi inamba esitholakala kizo se-South Africa inamba esitholakala kizo 0653069792 uthola ukuphaleni lapho ezami zithi 0679757394 amasidi atholakala ngasekhaya +26377191059 lasethembiso atholakala ku-JB 0791093320 ukuthola yasi number sekhaya +26377336317
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngizicelela isapoti ngicelela isapoti kubalandeli abantu bethola amasiti lama-t-shirt atholakala akhona lama-t-shirt kokwamanje esize ngalo i-t-shirt li-white i-t-shirt esize ngalo ikhala so sizicelela nje ixhaso kubalandeli labafisa kuzo okusiponsa ngasiponsa iqembu eqhubekele phambili
Ngilethembali ukholisile umculo wabafana laba abazibiza ngokuthi ngama-elephant amahle okungumdumo werumba lowo Live talk lamhlanje lingakhohlwa ke kubana sikhangela uqhakatheka kusuku olwe unit day olunanzwe namhlanje abanye besithi alusela sithunzi njengoba kungela kumanyana kodwa abanye njalo besithi uqhakathekile silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.